sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni emthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 25 kumbimbitho 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Uzulu wezigaba ezitshiyeneyo uyavota kusasa kukhetho lwama-by-elections olokudinga amalunga ephalamende angamatshumi phosi amathathu 28 lamakhansila edlula ikhulu. Amabandla ezombusazwe athi alumelele ngabomfu lolu khetho. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi umanyano weNATO uzathathela eleRussia amanyathelo alubana lithe lahlasela eleUkraine nezikhali zetshefu ama-chemical weapons. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Komishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi amalungiselelo okhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa kusasa asesemaphethelweni. Lekomishini ithi abantu kumele bayehlola imininingwane yabo kuluhlu lwabantu abavotayo i-voters roll endaweni zokuvotela ukwenzela ukuthi nxa kukhona ukuphambanisekileyo kulungiswe phambilini kokhetho kusasa. Izeki ithi isilungise izitishi zokuvotela ama-polling stations lapho kulokhetho, njalo ithi i-voters roll layo isikhona kulezo ndawo. Amabandla ezombusazwe lawo athi asemelele usuku lwakusasa, njalo athi akhangelele ukunqoba. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo, uMnumzana Stephen Chirodza.
Nxa ngingafaka umzekeliso, ngingathi ukuthi sesihlome njengamabutho kamzilikazi, amabutho kandlangamandla, ocitshe njengomkhonto osanda kulolwa. Into engiyibonayo, nxa iZEC ingabancedisanga, njengoba phela kulezinto ezinye esizisolayo emaphepheni ezekhe, engubonayo ukuthi laba abancikisana lathi sizababhuqa ngomgqibelo ngesonto, ngibona kuyabe kulokujabula. Into engani iyasilela nje yuba kwazi ukuthi iZEC izaba ngurefri lowana opheleleyo, kumbe izaba ngurefri oyabe khahlela ibhola encedisa abezano.
Abamanye amabandla bathi bayazizwa mpela labo bakhangelela ukunqoba kulolu khetho. Lina njenge-Triple C libona liphuma lezihlalo ezingakhi?
Izikhunda lezo vele zazingezikaZulu, uZulu weZimbabwe, abantu beZimbabwe, abantwana beZimbabwe. Ngaleso sikhathi bona ngo-2018 bavotela i-MDC Alliance eyayikhokhelwa ngumongameli u-Advocate Nelson Chamisa. Ngathi sambona isizathu esingasigwenqa thina ukuthi singathathi izikhundla zonke lezi ngoba zazingezethu, izikhundla ezabantu beZimbabwe abazikhethela bona ngokufuna kwabo. Baphanjaniswa nje nguhulumende okamnangagwa esebenza labanye esasisebenza labo esasibathemba sisithi ngabanye bethu. So izikhundla zonke hayi zibuthwa yiCitizens Coalition for Change. Izikhundla zonke vele zingena esambeni seCitizens Coalition for Change. Sesimelela ukuthi ngesonto sibe sijabula, sinatha lathi okumnandi, sijabula nje singaphansi komthunzi ngoba isikhathi sesifikile.
Ungathanda ukuthini kubasekeli bebandla lenu kanye lakuZulu jikelele ozavota kusasa?
Ngithanda ukuthi kuZulu ye izolo sibone abezanu beletha impuphu ephumula beletha impuphu ku ward 5 ngathi eBulawayo Central beletha impuphu esizinda einye njalo beyiletha emganini ku ward 26 lapho kulokhetho sithi thina thathani impuphu ngoba indlala ibhahile lapha ezweni thathani impuphu lizidlele kodwa nxa lingena ebhokisini fakani uca ngaphansi kolo muntu omele iCitizens Coalition for Change lizabona ubuso buka advocate Nelson Chamisa libe selifaka uca ebhokisini eliphambi kobuso buka advocate Nelson Chamisa
Umnumzana Swithanchirodza isikhulumeli sebandla le TRC kobulawayo Isiphathamandla seMDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe umnumzana Muzobanzi Ncube uthi uZulu kumele avotele ibandla likaChamisa ngoba uMakhuphe wakubeka sobala ukuthi bazasekela iTRC
Into enziwe nguDr. Thokozani Khuphe ngiyayincoma njalo ngiyayithokozelela kakhulu because uDr. Khuphe utshengise ukuthi yena ungumkhokheli ocabangela elakusasa leZimbabwe elihle and elakusasa leZimbabwe elihle ngelingelazana uPF. Thina sodwa njengama-opposition party sesilokho sisilwa sisilwa sisodwa sicegwa yiyona le iZanu PF nangu uMonzora laphana sesele seyedwa seexposed ngobusupport iZanu PF so ukubambana into enhle kakhulu ngoba ungabona ukuthi ngo 2008 uChamisa zange ebe ngupresident because amaya amavoti abuya ngapha kuDr. Khuphe so ukubambana kwabo lokho sibili into etshengisa ukuthi singaba njengabantu beMalawi leZambia khona ukukhana bakwenza ukuthi bewine so abantu bonke kumele bebambane sibili libetshengisa ukuthi khona kubanjweni kwenza ukuthi sikhiphe iZanu PF yiso isiqokoxela sendaba iZanu PF ayikhona thina i-opposition
kulabanye ku-TRC abathi kabafuni kuzwa ngani lo Makhuphe ngoba lazama ukudiliza ibandla labo yikho nje kuyiwa kuma-by-elections kungenxa yenu
Mdumzana Nkomo abantu abangafuni uDr. Thokozani Khuphe ku-CCC abantu abalombono omfitshane kakhulu njalo abangazwisisanga ukuthi u-advocate Nelson Chamisa wathini esithi akusela muntu olesikhundla ngitsho siqalisela phansi angazi ukuthi abantu laba bacabanga ukuthi umbekuthi uDr. Khuphe uphronyiswe isikhundla esithize ngitsho ngumuntu ozihambela nje laye eyi-citizen yeZimbabwe so angazi ukuthi okubahluphayo yikuyini into kuphela mina engantshengisa okubahluphayo yikuthi ngabantu abangafuni ukuthi iZanu PF iphume embusweni ngoba nxa ufuna iZanu PF iphume embusweni kumele ukubone sibili ukuthi kuqakatheke ukuthi abantu babambane ngoba sonke sinje singabe lokho sikhangela ukuthi senzelane emuva wonke umuntu waphanjaniswa la uDr. Khuphe njana waphanjaniswa ngoba wakwa-recallwa phela kulezi zinto eziningi ezenzakala kuye but sithi asifakeni konke lokhu muva sikhangeleni phambili ngoba into eqakathekileyo lapha yikuthi sikhiphe iZanu PF ayikhona ukuthi sibe sisilwa sodwa so laba bantu abangafuna uDr. Khuphe obviously ngabantu abafuna nje izikhundla nje kuphela umbaba bona ukuthi sebezathathelwa izikhundla yi problem
umnumzana Muzobanzi Ncube ngoMDC ekhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe Sixoxe njalo lelunga leZanu PF umnumzana Belief Gawule othi labo bakhangelele ukunqoba kusasa.
Hayi Zanu PF ayiluzi i-by-election. Ingoba ithatha i-election yonke ngendlela sibilele izimali zosebenza ezidingakalayo. Asithathi lula konke nje. Siwenza umsebenzi njengomsebenzi. Ya khona kunje thina iZanu PF ingalahlekelwa i-by-election. IZanu PF iyawina nje ama-by-election lula kakhulu.
Izikhundla zamakhansila siyazi kulezedlula ikhulu 122 kuthi ezamalunga ePhalamende kulezi ngamachumi phose amathathu 28 njengeZanu PF libona liphuma lezingaki lapha
Ngikangela koko izakangela ukuthi kuvote le by-election ikangela ukuthi iZanu PF sibili xa kuthiwa sihlulekile 90% of the vote mele siphumelayo ngomsebenzi owenziweyo lokubonakalayo kugrawu ngoba
abamabandla aphikisayo ikakhulu abe-TRCC bathi hayi nxa liyanqoba liyabe liqilibezele akula ngendlela elingabehlula ngayo.
Ukuthi inkomo yingomo yabo yasuku zonke le yabe-TRCC hayi ingomo yabo yasuku zonke sinili ngabe bayatshintsha ingoma kade kungabangcono ngoba manje bahlala behlale ingoma eyodwa isikhathi sonke kuyadanisa kakhulu khonokho. Okanti bayenzani bengena emkhankasweni xa bebona ukuthi bazakhilwa bangenelani kwabe emkhankasweni nalowo babe basebezimele ekuqeleni phela bayekile babukile kungene abanye ababonayo ukuthi bazaphuma lolutho.
Lingathanda ukuthini kuZulu weZimbabwe kuyiwavota nje kusasa?
Engithanda ukuthi ngutsho kuZulu weZimbabwe ukuthi i-by-election leyi iqakathekile kakhulu yenza sitshengisa ukuthi phambili esiya khona ku-23 sizahamba njani. I-by-election yaleyo iqakathekile kakhulu ngakoke kumele siyithathe silingesizibaziso esidingakalayo ngoba yiyo izabe sitshengisa ukuthi phambili ngale lapho esiya khona umsebenzi uzahamba njani. Okukhangeleleni ukuthi phakathi kwamabandla aphikisayo mina ngikhangeleleki kakhulu ngikhuthaza amalunga ezanu-PF ukuthi asambeni ngobuningi bethu nalabo abasisekelayo bangasomalunga yethu kodwa bale voti yethu asisambeni siyenika izanu-PF amakhandidate ezanu-PF ivoti.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu-PF. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi yena othi abantu kumele baphume ngobunengi bayevota ngokuthula kusasa.
Kufanele kube nama-by-election ama-polling station asekhona asefakiwe lapho okungela ama-buildings khona kufakwa ama-tent ezekhe amapholisa lawa khona khona futhi alinde sikhalela abantu bahambe bayevota. Kodwa kuyiqiniso yokuthi sike saba le program ekuthiwa i-road show kuli mpelasonto edlulileyo sibhoda kulezi ndawo lapho kuzavotwa khona sinanze bekulabanye abantu akade vele bengazi ukuthi kule by-election xa umbuze mali kanti lapha likhuluma nge-by-election kuyini lokho. So-ke kwasithithengisa ukuthi kutho ukuthi abantu basebezilungiselele kodwa eqinisweni bakhona abanye abangaziyo. So-ke sibona ungathi i-road show liyana la incedisile ukuthi ivule abantu indleba abantu bakwazi ukwenzakala. Kodwa siyakhuthaza abantu ukuthi abahambe bonke bayevota.
Nxa sesikhangela ama-polling stations lawo eseliwabona ukuthi akhona kulokuthula kulabudlwangudlwangu kumbe abantu abangabe besethusela abanye.
Ngizakhuluma ngoBulawayo ngingazi ukuthi kwenzakalani kwezindawo emaphandleni kodwa koBulawayo kulokuthula asikabona abantu nje abethusela abantu kodwa ukugange ngale ngikunanzelele lathi ngasibhotabhota kodwa kulama-flyers la befakwa ama-posters la afakwayo abantu abazavotela ukuthola ezindawo ama-posters lawa adatshuliwe loko ngikunanzelele amanye wathola ukuthi nje afike ahlonywahlonywa umuntu efike ehlabahlabe laphana ebhithe lapho kuleli hlokhona le mlonyeni. Yikugange ngubonileyo khona ukuthi abantu sebakhuthaza ukuthi abafundi ukuthi nxa kuthiwa kule-election bahloniphe bahloniphe lo mthetho ungaphambanisi iposta omuntu hambe uyevotela omfuna kulilungelo lakho awusubonakala usuthemba ngamfulazi abanye abantu kumbe ngama-posters khonokwana yikuganga akukho emthethweni lo muntu engabotshwa nxa sibile ngananzelelwa abantu uyangena ejele. So siyakhuthaza abantu ukuthi bangakwenza khonoko ngumkhuba omubi.
Ukhulume ngabanye abangaziyo ukuthi kulama-by-elections lilokhu likhathazekile yini njengabahlali bakoBulawayo ngohlelo lwe-delimitation ngenxa yabantu abalutshwana ababhalisele ukuvota?
Kuyadanisa ukuthi sinaze ukuthi iBulawayo lezi yindawo emathebelele noma ngasikhwaya kulale mathebeleni siyikhangelele ukuthi layo ibe incediseke. Okudanisayo ukuthi abantu laba sebethe bahamba babhalisa ukubana bathole ithuba lokuvota bangene ukuvota sonke iinumba zethu zikhanya zokuziphansi kwezinye indawo khona bakubulawo lakwezinye indawo emathebeleleni. So-ke lathi njengezakhamizi silohlelo liqakathekile lama-civic organizations lapho esincedisana khona lezekhe ukuthi abantu abahambe bayevota bahambe bayebhalisa ukuvota kanti esikhuluma kanje lanxa iblis liyana yedlula kodwa abantu sosiba encourage ukuthi abahambe khona ngale famona bayezama ukuthi labo bavejiste khona ngayo kwenzela ukuthi kungabi lohlupho ngoba nxa singananzelelanga kule ngozi yokuthi singagcina silahlelwa ama-constituents even kathesi kuliviki ephelelo besile-road show sihamba sikhuthaza abantu ukuthi bahambe baye vota ku by-election kodwa kunyabe siku umqoka bekuyikuthi abantu abavele qinisa ukuthi bayarithanda ukuvota njalo siyathaba ukuthi sizakuthiwa kule ndaba lezithuba ezizathathwa kanti usihulumente ozakhupha ama-centers efake izithuba kunabantu bathathe izithuba so sikhuthaza abantu abasha abathathe izithuba besuke kuthatheni izithuba bahle bahambe straight bayirejista ukuvota loko siyakukhuthaza kakhulu kwenzela ukuthi imakebele ndingalahlekelwa ngamanye ama-constituents.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngohlanganiso yeBulawayo Progressive Presidents Association. Ubochiwe umkhokheli weqembu leOperation Dudula elihlukuluza isizalwane zakwamanye amazwe lisithi kumele ziphume ziphele kwele South Africa. Umnumzana Nhlanhla Lucky Dlamini ubotshwe izolo kulandela ukumangalelwa kwakhe emapholiseni libandla le-Economic Freedom Fighters lona elithi umsolwa labanye bakhe bahlukuluza ilunga lalo ngokulingenela endlini belethesa umlando wokuthengisa izidakamizwa lisebenzelana labantu bokuza. Amalunga e-Operation Dudula athwalise uzulu amagabha avuzayo ngokuhamba engenela abavela kwamanye amazwe abagoqela abeZimbabwe esithi kabasuke kwele South Africa babuyele emazweni abo. UDlamini uzamiswa enkantolo eRoodport eJohannesburg namuhla ngokubika komsakazo we-SABC. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwanansi.
Akusimangalisi ngoba okunye nabo mnxa kade behamba hamba benza lento yabo yokuzithathela umthetho bawufaka ezandleni zabo bese bephula imithetho yelizwe ngoba leli lizwe lase South Africa libuswa ngemithetho eqokwe ku-constitution kusho ukuthi akekho omunye onelungelo lokubandlulula ilungelo lomunye. Ngakho-ke umuntu uma engathola ngathi sebandlululiwe or ilungelo lakhe selikhitshiwe ngomunye ulelungelo lokuthi aqonde abezomthetho ukuze bakuqondise lokho. Asikwazi phela njengakhathesi ukuthi kanti ubotshwe ebotshelwa kuphi kodwa-ke asimangali kakhulu ngoba naye-ke besimqaphele ukuthi kungumuntu ongathi usezithathela umthetho azifakele wona ezandleni.
Ngaphandle kokubotshwa kwalumlisa akhona yini amanye amanyathelo enziwa nguhulumende wele South Africa ukuvikela uZulu kumaqembu afana le-Operation Dudula?
Sekucaca-ke ukuthi uhulumende waseSouth Africa indaba leyo sekufike lapho angathi naye usebona ukuthi sokumele asebenzise ezomthetho ukuthi ayilungise ngoba kuyacaca ukuthi uhulumende kudala inanzelela lento ukuthi ingathi ithathela abanye abantu amalungelo abo. Pho-ke hhayi kuyacaca-ke ukuthi uhulumende waseSouth Africa akalalanga nje uyikhangele yonke lento eyenzakala elizweni lakhe.
Akhona yini amanye amaqembu afana le-Operation Dudula mhlawumbe aqhuba inhlelo ezifanayo?
Amaqembu la uDudula akusilo lodwa leli ngoba kule Dudula ezimbili nxa sisizwa kuthiwa kule Operation Dudula le yabonhlanhla Lucky kodwa kukhona enye iDudula okukhanya indala yase-Alex bathi Dudula Movement nxa suyikhangela yaqalela kudala-ke ukwenza leyo nto yokwenza lokhu ekwenzayo. Hhayi-ke iy'nhlangano zonke nje ezinokukhala ngengqubo yokwenzeka okwenzeka ezweni laseNingizimu Afrika kufuneka kodwa yonke into iyenze ngokulandelela umthetho. Umthetho wona awuzange wadalela ukuthi abantu ubahlukumeze, wadalela ukuthi ulawule impilo yabantu ukuthi baphilisane kanjani ukuze bangahluphani. Hayi kunzima-ke nxa kuyikuthi-ke sekufike lapho sekubotshwana khona kodwa-ke besifisa ngathi kungaba nobubelo kucatshangelwane ukuthi umuntu nomuntu kacabangele abanye nomthetho nawo uphinde mhlawumbe ukunanzelela ukuthi asikudingi thina njengezizalwane ukuthi loo ndoda simthole esenenkinga kodwa naye besingamkhaleli ukuthi kazwe phela naye izikhalo zabantu. Akudingekanga ukuthi kuze kugcine kufika kuleli zinga lokuthi kungathi sekuqotshenwe. Kanti ke thina nathi singabantu ke siyabavikela abantu bakithi ukuthi bangabi naleyo nkinga ukuthi bahlukunyezwe ngabanye nje. Siyakhala nako kulabo abakhala ngalokho abakhala ngakho beyizalwane ze-South Africa ukuthi asinakeni phela umthetho kuyonke le nto esiyenzayo. Kungabi ukuthi nje umthetho abantu bazithathela bazifakele ezandleni.
Umnumzana Bongani Mkhwanazi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Kunjalo nje kuqhamuke udlakela edolobheni leCape Town kwele South Africa. Osomatekisi batshisa izimota lamabhasi bekhonona ngokudula kwezinto ezitolo. Lokhu kwethu seyabavela kwamanye amazwe sebecabanga ukuthi lolu dlakela luqondiswe kubo inhlanganiso ye-Operation Dudula. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eCape Town, umnumzana Ephraim Sibanda.
Sibone imijova ivalela amabhasi etshiswa njalo amakhampani amaningi akasavulanga namhla aliphele imisebenzi yayo emuva, njalo bathile imilayezo ukuthi abantu bengabuye emsebenzini until situation under control.
Lona udubo lwakhona kahle kahle luphamuke njani? Yilo lona lolu olwazakalayo enolensukwini kumbe kube lo dubo oluhlukanile?
Ngokuzwa kwami bathi bakhalela ukukhwela kwezinto. So bona ngani into yokuthi into zikhwelile abakhwelile kwabakhala ngakho.
Kodwa bese begqikeza amatheksi.
Okay, nabakade bese motheka nabantu bamatheksi. I-association yamatheksi ekathi motheka asasebenzi kawule petition abayikhaphukileyo. Akhona akwakushiwo ukuthi yenzithiya u-MEC kumbe ithiya u-government. But kule petition esazinjike namhlanje concerning lokho abamkhalelayo.
Manje wona amapholisa athethe nyathelo bani? Bakhona yini ababotshiwe?
So far asikezwa. Ngibona ngani by end of tomorrow kuyakhulu ikopa information yokuthi bangaka abantu bebe bangaka ababotshiwe.
Kodwa sikhuluma nje umumo usunjani? Sekungconywana na?
Akasikungconywana. Ngiyakhuluma lomunye udrayiva wamatekisi wadayi kusasa.
Umnumzana Ephraim Sibanda isizalwane seZimbabwe esihlala eCape Town kwele South Africa. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ivika ukuba ibhanga le-International Monetary Fund lithi abantu abanengi babhekane lendlala eZimbabwe lonyaka ngenxa yokubhidlika komnotho lokungani kuhle kwezulu. I-Chronicle ithi amapolisa azasebenza gadalala ekulondolozeni ukuthula ngesikhathi sokhetho. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AFP ithi uhulumende wele Ethiopia usemise ukulwisana kwakhe labahlamuki ukwenzela ukuthi uncedo lokudla oluqondiswe ebantwini besigaba seTigray lwenelise ukubafinyelela kuhle. Umsakazo weVoice of America uthi umkhuhlane wesihudo icholera oqhamuke kwele Cameroon usubulele abantu abalitshumi lambili 12. Siziphethe ngodaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi umanyano we-NATO uzathathela ele-Russia amanyathelo alubana lithe lahlasela ele-Ukraine ngezikhali zetshefu, ama-chemical weapons. uBiden wethu le amazwi la eseBrussels kwele Belgium izolo ngemva kokuhlangana labakhokheli bamazwe akuNATO kanye lalawo akumanyana weEuropean Union lowe G7. Wazise njalo ukuthi sebethe sele Russia ezinye njalo izijeziso phezu kokuhlasela kwalo ele Ukraine. UBiden uthe njalo bazaqhubeka besipha ele Ukraine izikhali. Namuhla uBiden ukhangelelwe ukuyahlangana lomongameli wePoland kulelo lizwe. Sixoxele encwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Izijeziso zenoto kukhangelela ukuthi zizaqhubeka zilokhu zisetheswa izwe laseRussia. Kodwa kangiboni ukuthi kuzaletha inguquko kulokho kufuna ukuthi kuguqulwe phansi kokwenzeka eUkraine. Into edingakala kakhulu engenzakeliyo khathesi yilokho esithi yidiplomasi, ukuxoxisana kabanzi. Akuxoxiswana ngendlela enkulu kakhulu. Yebo, kambe siyabona baseRussia nabaseUkraine bayaxoxa lapha lalaphana, kodwa kusadingeka khona kakhulu ukuthi iRussia leNATO zixoxisane kakhulu. I-United Nations kusamele ikhuthale kakhulu kulalokho esiyibona ikwenza, ngokuba izikhali zingathunyelwa kuthunyelwe ama-sanctions kwenzwe zonke lezi zinto, kodwa kusoze kusize phansi ngaphandle kokuthi kukhulunyiswane ngendlela ezakwenza ukuthi bonke basuthiseke ngomphumela walezi ngxoxo.
UBiden Ncube uthi alubana ele Russia lithe lahlasela ele Ukraine ngezikhali zechefu kumbe zempubhiso, iNATO izathatha amanyathelo. Yiwaphi lawo manyathelo?
Angiboni ukuthi iNATO ingangenela kwelase-Ukraine ngempi, ngokuba into engenzeka lapho kayicatshangelwa ukuthi ngaba njani. Kuyaphangisa kube impenyi emangalisayo emhlabeni engachithekela umhlaba wonke jikelele, lapho esingagcina sibona sokusetshenziswa izikhali ze-nuclear. Njalo kangiboni ukuthi iRussia kungenzeka isebenzise lezi zikhali elizweni elingelazo lezo zikhali, ngokuba kuyinto nje emhlabeni ehlonitshwayo ngabantu ukuthi kazisoze zasetshenziswa lezi zikhali elizweni elingelalezi zikhali, ikakhulu nxa zingazange zasetshenziswa ngamanye amazwe. Ngakho kangiboni ukuthi zizasetshenziswa lezi zikhali. Yebo, sisakuzwa kukhulunywa, kodwa angikakuboni ukuthi kuyinto engenzeka. Sazi njalo ngamakhemikhali la lama-biological, kodwa hayi, kakukabonakali izinto eziveza lokho. Yebo, kambe imeli ngabe kubona ngeyayo indlela, kodwa thina lapho esime khona kasiboni bufakazi bokuthi lokho kungenzeka masinyane. Mhlawumbe kuyindlela nje yokuthi kuvinjelwe ukwenzeka khona lokho ngokuthi kukhulunywa ukuthi kusengenzeka.
Uthi njalo uBiden ufuna iRussia ixotshwe kumanyano we-G20 lanxa nje amanye amazwe engavumelani laye. Ukubona njani lokho?
Lanxa bengaxotshana endaweni ezihlukahlukeneyo, kodwa kusadinga ukuthi kube lezinye indawo lapho abazakwazi ukuxhumana khona, abakwazi ukuxoxisana khona, ngoba bangavala lawo mathuba batshisa amabholoho, bayadiliza amabholoho, kuza kwenza ukuthi impi icine isiba ngumkhankaso obanzi kakhulu, icine idonsa abantu abaningi, kusiba yimpi eyomhlaba wonke jikelele. Ngakho-ke kuyadingeka kakhulu ukuthi yebo, kambe lanxa bengaxotshana lapha lalaphana, kodwa babekwazi ukuthi kusadinge ukuthi bakwazi ukuhlala phansi kulezo zinhlanganiso baxoxisane. Yona i-G7 ngokwayo ibingasetshenziswa nje ukuthi kube indawo yokuthi baxoxisane balungise lokho okwenzeke e-Ukraine, kodwa bangaxoxana kuyo yonke indawo. Kuzasala kungasela mathuba okuthi bakwazi ukuxoxisana, kuzasala nje i-United Nations yodwa. Kwezinye indawo bengasakwazi ukudlelana, bengasakwazi ukubambisana, sebedonselana, okuza kwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi balungise udaba lwe-Ukraine ngokuphangisa.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Nazi ebezihamba phambili. UZulu wezigaba ezitshiyeneyo uyavota kusasa kukhetho lwama-by-elections olokudinga amalunga ephalamende angamatshumi phose amathathu 28 lamakhansila edlula ikhulu. Amabandla ezombusazwe athi alumelele ngabomvu lolu khetho. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi umanyano weNATO uzathathela eleRussia amanyathelo alubana lithe lahlasela eleUkraine ngezikhali zetshefu ama-chemical weapons. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Yimi uNtungamilinkomo.